Ngolwesibili sibonane labombutho we-ANC abemkhonto wesizwe lelinye ibandla engeke ngaliqamba kwamanje ngesizathu sokuthi asikaqedi ukuhlangana njalo inkulumo yethu ayikaphethi. Sisendleleni njalo yokuhlangana lamabandla athile aqhamuka eSADC region esingathi ngama-liberation movements awe-SADC. Ifrelimo sisendleleni yokuhlangana labo ibandla elibusayo eBotswana sisendleleni ukuthi sihlangane labo njalo labe Zambia sisendleleni ukuhlangana labo ukuthi sizame ukuhlanganisa amakhanda sithole isombuluko edabeni lwezelo seZimbabwe lona osolungani solukhataza kakhulu even iSADC region. So yiwa macele esisendleleni ulisihlangane lawo ihlanganisela le ANC eSouth Africa ezaphinda njalo sihlangane labo sibone ukuthi kuza ncintisana njani ukuze sicazulule udaba olusekhaya lapha osoluhluphe kangaka.
Kuyini elibanike khona njengesisombululo?
Esibanikeza khona into ezimbili ikakhulu. Sibanikeza imbali yokuhlukuluzwa kwamalungelo abantu elizweni leZimbabwe esingathi historical background. Sikhakela ikakhulu eGugurahound. Sibuye njalo sithole ama-electoral violence kule ndaba yabomrambatswina. Sifike ku-2008 electoral violence lapho kwabulawa khona abantu abaningi. Siye ku-2017 lapho kuthathwa nombuso ngodlame kusetshenziswa bebutho. Sibuye njalo iminyaka le emibili emithathu edluleyo kulandela ikhu kube lokuhlukunyezwa kakhulu lokwephulwa kakhulu kwamalungelo abantu. Sizama ukuthi kube lokukhulumisana kube lokuhlala phansi kukhulunyiswane. Sizama ukuthi city lobby abomakhelwane bencedise ngendlela abakhona ukuncedisa ngazo.